Osiphathele nezebe ezihlalele ezidaladeni sika-Fordham phakathi kuka-3rd lo-4th Avenue beziqhubela umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emphakathini bengelakwesaba. Uhulumende usethule umthetho omutsha olawula ukuba osiphathelene bagwetshwe iminyaka efika elishumi uhlala ejele nxa bethe batholakala beqhuba lomsebenzi ezitaladeni. Lokhu kuza ngesikhathi iZimbabwe ibhekane lenhlupho zokungahlaliseki kwezomnotho osekudale ukusilela kwempahla eningi ugoqela yona imali ngokwayo, amafutha ezimota lokunye. Osiphathelene abaxoxi lalo msakazo bathi bazaphuma lamanye amaqhinga ngokubalekela amapholisa ngoba kuyiyo yodwa indlela yabo yokuziphilisa. Mnumzana Gilbert Mathe ngomunye wamajaha wabaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe othi kakula ngenye indlela njengoba kungela msebenzi.
Njengomuntu ophathisayo emgwaqweni ongusiphathelene, yiwo umsebenzi-ke engiwenzayo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. So lokhu ngikwenza ngoba imisebenzi kawukho, njalo lokhu engikwenzayo ukuthi abantwana baphile. So umthetho omutsha lo okuthiwa ungatholakala uphathisa imali emgwaqweni yabotshwa iminyaka eyi-10 akusijabulisi kakhulu, nje yinto ezayenza ukuthi impilo zethu labantwana bethu kube nzima.
Mnumzana Morris Nkala ocubungula ngezombusazo ukuthi kuyize ukufaka imithetho efana lale ngoba labo abathumela osiphathelene ezitaladeni kuyiziphathamandla ezingamapholisa lezikahulumende.
Sinakuthi thina sibuza ukuthi imithetho isijikile labo abathengisa izimali sokumele baboshwe abothenisi futhi lokhu sibabone emgwaqweni ba simanga ukuthi kathi bona bavele basebenzele obani. Ngoba iningi labo sizwa kuthiwa abanye abafazi bamapholisa abanye basebenzela bona abakhulu abaye babenza leyo mthetho. So ikukhuluma nje sicabanga ukuthi bazasuswa emgwaqweni kona bengasoze basuswa bazahlala beyithengisa imali ngoba bakhona esibazithi bayifuna i-foreign currency abazohamba bayisebenzi.
Amandla emali yohlobo lwe-bond note lokhu iphansi lapho iqathaniswa le mali yakwele South Africa i-rand ngoba kunje i-bond note elilodwa libiza amarandi athoba munemunye 9 rands kuthi idola lakwele Melika libiza amarandi alishumi lantathu 13 rands. Imizamo yokuxoxa lamapholisa ngalolu daba yehlule. NginguPresident Jeremiah weStudio 7 ngiseWashington DC lapho bengilibalela udaba olulotshwe nguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eseGwanda.